lapas pega supongo que y trae ley era George Floyd. Hayi isibambe abantu abaningi ebuhlungwini ngoba yena sabona lamavidiyo aphumileyo lobufakazi obukhona ukuthi yena wayengafuni uku-escalate indaba leli pholisa lona leli. So ukufaka unyawo lakhe entanyeni kaMr. Floyd vele it was uncalled for. Siyabona futhi ukuthi abantu ababebukela besegcekeni kwakulomuntu osebenza ku-fire department owayetshela ipholisa leli u-Derek Chauvin ukuthi u-George Floyd wayengasaphefumuli or ukuresponda lapho akubonayo. Sibona futhi amapholisa efakaza esithi wona ma umuntu ebotshiwe efakwe lezandla zakhe emuva kuyaphambanisa ukuphefumula komuntu. So khonapho kumele wena u-de-escalate and then umfake emoteni ubele qinisa ukuthi yena lokhe umuntu lo esaphefumula or esa-comprehensive ukuthi izinto zakhe ama-facilities akhe wonke lokhe khona.
Ungathini ngobufakazi obubekwe enkundleni ngabathutshisi kanye lendlela amagqwetha omsolwa abuphethe ngayo?
Ubufakazi obubuyileyo bonke lobo bukhomba ukubulala nokwayenza uDerek Chauvin ebulala uMr. Floyd. Sibona futhi ukuthi i-defense ibiqalisa ukufaka i-narrative yokuthi uGeorge Floyd was under the influence of ama-narcotics, but sizabona ngoba bathi bona i-first week ubufakazi bonke lobo i-prosecution ikhanya ngathiwa iphambili, but sizabona sebeletha abathi ngama-special witnesses abafanana lama-toxicologists lamadokotela next week ukuthi bazancedisa yini uDerek Chauvin ngoba ubufakazi obukhona kathesi bukhomba ukuthi yena wayenza lokho ngamabomo.